Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 23 kuNtulikazi 2023 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Okuningi kwakhona esokuvunyelwana ukuthi ukukhulume kuyizinto oyabuzibona ukuthi kudlalwa ngabantu sokulizaba ngoba ziyabe zingekho.
Umnumzana Witness Dube osebaleke kubandlale MTCT uthi ungene kwelezano PF ngoba besediniwe ngamanga akhulunywa ngumkokheli webandla le-MTCT.
Ifuna ukuthi hayi emsingwane. We want change konapo eMzingwane. The TCC is the part of the future, is the next government in this country.
Umnumzana nesenjamisa uthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzaqhutshwa mhla ka 23 Ncwabakazi. Salethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Umnumzana Witness Dube osebaleke kubandla le-MTCT uthi ungene kwelezano PF ngoba ubesediniwe ngamanga akhulunywa ngumkhokheli webandla leli labanye. UDube obebona ngokwethulwa kwemibiko ku-MTCT uthi ungene kubandla elibusayo lamanye amalunga ebandla leli abekudale lephalamende. Uthi besokuzwisa usizi okwenziwa ngumnumzana Douglas Monzora labanye abakhokhela ibandla leli.
Abantu bangazibuza ukuthi kambe Dube kadu likhulumela leli bandla dukudukusuchile. Yebo, kuyatholakala ngoba nxa ukhulumela ibandla uyabungazikhulumeli wena okufunwa nguwe, uyabukhuluma lokho elivumelane ukuthi yikho okumele uye kukhuluma. Kube sokuhluphake nxa kuyikuthi okuningi kwakhona esokuvunyelwana ukuthi ukukhulume kuyizinto oyabuzibona ukuthi kudlalwa ngabantu sokulizaba ngoba ziyabe zingekho. Okuqamule umhlane yilo udaba lwamacandidates lona lolu elokuthi sehluleke ukuthi sifake amacandidates njengebandla le-MDC ngoba sibandla lalingaphathanga kuhle imali e-political funding. Lathembisa amacandidates ukuthi lizabhadala imali kodwa imali yayivele ingekho kusukela ngasekuqaleni. Lakhathesi nje kuyagijinywa kuyo ale lale, leyo mali kayikho. Okokuthi noma kungavuka kuthiwe abantu kabangene, leyo mali nje kayikho. Into engiyaziyo ngoba bengiphakathi ngisebenza lazo zonke ingatsha zebandla ezibalisela o-finance lani. Kodwa nxa bengafuna ke sebengadinga omunye abuyazoqamba mangathi imali khona. Imali kayidliwanga kodwa iqiniswe ukuthi ibandla nje imali ichaphaziwe.
Ye, ungakhangela lapho yakhona baba Dube ubona zani kubuthakathaka yini kumbe lapho bonke ukuthi ifolo kohlo
nje i-opposition yonke nje ukukhula kwami kiyo nginanzelela indlela ezenzakala ngayo. Uyabona ukuthi ngokuhamba kwesikhathi iZANU PF yilo ibandla elithethe isikhathi sokuthi lifunde okuningi ku-opposition osokulenza ukuthi libe libandla eliyenza ngcono kakhulu into zalo. Ungakhangela into zama-primary elections, babefaka abadala beZANU PF asebegugile abangakwanisi ukwenza lutho ngoba ibabalweli lizwe. Kodwa khathesi sebakubona ukuthi nxa befaka abantu abangafunwa ngabantu, labo bantu ngesikhathi sokhetho kabavotelwa, sebesenza ama-primary elections wenza into zabo kuhle. Yikwelibona kuZANU PF sokulaba abantu abatsha kakhulu abaningi, abantu abalobuciko abaningi, kube sokusithi laba abangabadala bayenze kakhulu umsebenzi wokuxwayisa besemuva bengafakwanga ngenkani ukuthi bakhokhela abantu. Osokuyinto esivame ngapha ke kade kuthiwa yi-opposition. Lingabona ukuthi kusisisi kuhambe njani, abantu akade bekhethwe ngabantu balahlelwe khatshana, ubuye kwe-MDC nje ama-candidates abengekho. So ngijulisisile lokho ngabona ukuthi ibandla leZANU PF liyatshengisa ukuthi lihlose ukuthi lakhe isizwe ngoba indaba zabantu lizithatha njengendaba zabantu. Kanti njalo unanzelele ukuthi seliziguqule, ligubulile, livumile ukuthi ligubule amakhasi amadala libe litsha. Njalo uyakubona ukuthi nxa kuyikuthi liyazigubula lona njengebandla, liyafisa ukuthi litshintshe impilo zabantwana beZimbabwe.
Umnumzana Witness Dube ube isikhulumeli sebandla le-MTCT ubexoxa le-Studio 7 esekhwekhwe. Umnumzana Douglas Monzora ukokela i-MTCT uthi uDube labanye bakhe bathengwe libandla le-ZANU PF.
Some top MDC leaders and parliamentarians who were weak-willed have been bought by trinkets and joined ZANU PF. These blinded them such that they see nothing wrong with hobnobbing with a party that has destroyed the livelihoods of millions of Zimbabweans. They see nothing wrong with joining a party that yesterday murdered their comrades like Tondera Indira.
Ulabanye ekade bekhokhela iMDCT asebengene kuZANU PF labanye ke abakudale leparlamente. Lokhu kuveza ukuthi abantu laba bathengwe ngemali bethengwa libandla leZANU PF. Lokhu kuyisimanga ngoba sebengene kubandla elaziwa ngokubhidliza ilizwe leZimbabwe. Siyamangala ukuthi abantu laba bacabanga njani njengoba ke iZANU PF isibhidlize ilizwe kangaka. Abakwazi abakwenzayo ngoba lokho abakwenzileyo kuveza ukuthi abalandaba lokwenzakala kwabanye babo abanjengotondela indira ababulawa ngabalandeli bebandla leZANU PF. Benza konke lokhu ngenjongo yokubhidliza iMDCT. Kodwa siyaqhubekela phambili ngemisebenzi yethu njalo lokuphikisa kumbe ukwenza konke okusemandleni yethu ukwenzela ukuthi ibandla leZANU PF libone ukuthi lenza izinto ngemfanelo kweleZimbabwe. Thina injongo yethu yikuthi siguqule isimo selizwe leZimbabwe.
The MDC remains the only party that is pro-poor and pro-people, a true vanguard of the people. It is a party of service and sacrifice. More importantly, it is a party whose perseverance is next to none. We shall overcome all the obstacles that have been put in our way.
Wonke lokho sikwenza sile njongo yokuthi sibuse ilizwe leZimbabwe. Kungaze kuthini sizanqoba kuphela. Unqoba kwethu sokuzeduze.
Together we shall overcome. Aluta continua. Victory is certain.
Umnumzana Douglas Monzora ngumkhokheli webandla le-MTCT ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Ibandla leZANU PF liyakulandula ukuba linike abantu laba imali. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Jamisa uqhubekele phambili namhla ekhankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Besesigabeni sesibomvu emzingwane le-Bad Bridge esabelweni se-Matoran South kulandela imihlangano ayenzele ozulu ebulilima ngolwesihlanu, kubika u-Ezra Jesus Banda.
UThamsa utshele abalandeli bebandla leli ukuthi bavotele inguquko. Ubatshele ukuthi ibandla le-TCC lizanqoba kukhetho oluzayo.
Ifuna ukuthi hayi emzingwane, we want change konapho emzingwane.
Yeah.
We want to support i-TCC.
Yeah.
Umazi ukuthi i-TCC is the part of the future, is the next government in this country.
Yeah.
Across the country ilizwe lonke, wagcwalisa ukuthi hayi ujaya kwagcwalisa elizwe lonke.
Ekhuluma ngentuthuko ezabelweni uChamisa utshele uZulu obethe gwaqa esibomvu ukuthi uhulumende wakhe uzanika izabelo amandla.
Ezabelweni ukuthi izigaba lezigaba zibe lamandla okuzenzela ezinqumo zazo.
Kuqakathekile ukuthuthuka hatshi emzingweni kuphela kodwa emathebeleleni. Ilahliwe njalo yasalela okwesikhathi esizanu phiwe. Ikhokhwe emathebeleleni. Bafuna amavoti ebantwini bemathebeleleni kodwa bafuna ukuthuthukisa elemandebeleni.
Utshele inkulungwane lenkulungwane zabantu ukuthi iZANU PF ikhuluma amanga uma isithi uhulumende we-TCC uzabisela umhlabathi kwabamhlophe. UChamisa uthe lokhu ngamanga aluhlaza tshoko.
Uja uzangena uzathatha umhlabathi wonke, uzanika umhlabathi abantu bayavela e-outside amakhiwa. Bayathela amanga. Umfana uzangena uzakunika ama-title deeds. To say when when you are on the land, you must not be removed by government.
Kusenjalo ibandla leZANU-PF lalo liphatheka kumkhankaso okhetho oluzayo ezigabeni eziningi zelizwe lemadolobheni. Amalunga edala lepolitbro elebandla leZANU aphume ijume encelisa ukukhankasa. Omunye wabo ngumnumzana Chinga Dube.
Namhlanje siyakhampena, mina ngilapha eNkulumane noprofesa Mthuli. Into eziqakatheke ngayo yokuthi inkunzi iyaziwa ngamathole ayo. Sesiwabonile amathole kamdala, so siyabe sikhumbuza abantu nje ukuthi hey, siyabona into asezenzile, siyabukeka, siyaphambili.
Kolunye udaba, ibandla leZAPU liqala ngokuvinjwa ngamapholisa ukwenza imihlangano yalo yokukhankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Umnumzana Sibanganiswe Nkomo, umkhokeli weZAPU, uthi amapholisa avimbe umhlangano wabo emaphisa izolo.
Kuyadanisa kakhulu ukuthi amapholisa akhanya ayathatha uhlangothi nxa besenza izinto zomthetho. Bayakhetha ibandla abangalisupporta. Sesibonile ukuthi amapholisa kukhanya ama lebandla elibusayo eleZANU. Sicela ukuthi sinikwe amathuba alinganayo nxa sokubuya kwezokukhankasela umbuso weZimbabwe. Nxa iZANU isikupanic mode, iyaqala ukwenza izinto zodlame ngesiNdebele sithe ongapheliyo kuyahlola.
Amapholisa ekhezalile ukutshela iStudio 7 ukuthi avimbeleni umhlangano weZAPU izolo. Kukhanya amabandla amaningi ancintisa kukhetho lwalonyaka aphatheke okwamagama ekhankasela ukhetho. Umnumzana Innocent Dibale, ngumkhokeli we-Economic Freedom Fighters eZimbabwe, uthi bayasebenza phakathi kukaZulu.
Sigcwele indawo yonke safaka ngoba ama-councillors amaningi koBulawayo, amaningi eNkayi, amaningi eGwanda, njalo amaningi eMatopo. So sibhizi siyagijima, siyakhampeyina, ikakhulu ama-door-to-door.
Iningi labantu kukhanya selimelele ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi lonyaka. Ngimele iStudio 7 amaTalent South Province, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Songangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Zokuhlengwe abantu abafika inkulungwane ezimbili 2000 esiqintini seRhodes kwele Greece okulomlilo ovutha okumangalisayo. Inhlanganiso yeDoctors Without Borders ithi yilakho ukumisa imisebenzi eyenziwa kwele Sudan kulandelwa ukutshaywa kwezisebenzi zayo eHartoum. Ithi yakwaziwa ukuba izisebenzi lezi zitshaywe ngobani. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Abantu abaningi kwele Melika babukele umdlalo wakuqala kaLionel Messi okuqembu le-Inter Miami. UMessi uhlohle sokusele imizuzu embalwa ukuba umdlalo ufike emaphethelweni ngolwesihlanu. Iqembu lakhe linqobe eleCruz Azul lakwele-Mexico 2-1 emdlalweni we-Leagues Cup. Sike sizwe ezamasiko.
Kwezamasiko
lamhlanje silo mnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Baba Ngwenya, siyakwamukela uhlelo lamhlanje.
Angiphinde ngizingelele namhlanje baba Dube kubalaleli bethu nakini nonke abasakazi bethu.
Ye, siyakwazi ukuthi selilungiselela-ke umkhosi omkhulu. Akusitshela ngomkhosi lo.
Baba Udube nabalaleli, ngumkhosi obaluleke kakhulu lo, ngoba singabantu ebesizwe senkosi uMzilikazi uyasivuselela njalo usenza sibe lenkumbulo esenza singakhohlwa ukuthi sisuka ngaphi sisizwe kuze kube namhlanje. Uzokhumbula sesile minyaka ebalela 125 something inkosi yakhothama njalo isizwe sathabalala. Kuye kuthi-ke neminyaka yonke nje ngemva kokubonisana ukuthi kuvuselelwe ngapha kwezamasiko siye lapha esigodlweni senkosi mawuhamba nje ngoGwanda Road, old Gwanda Road laphana kungabo 20-30 kilometers okunesigodlo senkosi uMzilikazi. Yilapho-ke kuzokuthana bonke abantu nenhloso yokuyokhumbula iqhawe elikhulu kangaka okuyilona elingumsunguli kwesizwe esikhulu kangaka namhlanje, isizwe sakomthakazi.
Singathi-ke lo nyaka kuyabe kuminjani kulabantu bemzini kumbe kuyabusenziwani
lo nyaka? Ngempela hayi, ungathi kuyobizozwayo ngoba kukhanya namalungiselelo asezingene eliphezulu kakhulu. Ngizwile nje nasekhaya ngale nabo bathi bami ngomumo ngapha izivakashi ikhanya ngaziza baziningi lazo, njengoba kuye kubonakale nje ngesinye isikhathi sihamba ngisho nalabo abangapha kwaZulu bathi nalonyaka bazoba khona. Engicabanga ukuthi labaseSwazini bazoba khona, ngicabanga ukuthi futhi nabanye abazovela kubo Eastern Cape bazoba khona. Ngicabanga isanda seluliwe kakhulu kumavisitors azosivakatshela.
Ye, khuluma labantu ngamafitshane kunabo.
Engingakusho ukuthi bakithi abantu asisukumeni njengezizwe zonke siyovukiselela amasiko ethu ngokuthi sihlanganeni laphana, ngaphandle kokuthi nje kungumcimbi kume kungumgubho kwenza ukuthi singabantu sibambane sikwazi ukuthi sisebenze ndawonye. Ngoba nxa sihamba thina sivakatshela kwezinye izindawo siyabona ukuthi abantu bakuthatha njengento eqakatheke kangakanani ukuvuselela nokukhumbula amaqhawe abo. Kangangokuthi kumanje laphana esikolweni akukho ngitsho isakhiwo esiyisakhiwo lapho abantu abahlanganyela khona. Yilokho esikucelayo ukuthi siyisizwa sisondelene sibambaneni, kuphume siphume nesu lokuthi mhlambe kungakhiwa into ezokwenza ukuthi nomuntu ofikayo ufuna ukwazi ngeqhawe lidume kangaka umhlaba wonke leli libizwa kuthiwa ngumzilikazi kamashobana, noma ungeya kubo UK khona le uzezwa bekhuluma ngomzilikazi kamashobana. E-Africa nje lapha amaqhawe aduma kakhulu inkosi uShaka nenkosi uMzilikazi, futhi ababenesizwe esasinamabutho ayehleleke ngendlela ecithifana neyesimanje.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke lo ngubaba uMbuso Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu esixoxa laye ikona ngaleke eJohannesburg kule South Africa. Siyabonga kakhulu Ngwenya, ngodinga kusasa
wabo. Sibonge babuduke, sibonge
nakubalaleli. Soke isikhathi sezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngizabala namhlanje ngibala kuPetro okuqala ne chapter yokuqala iverse inga 6 uthi yena thokozani ngalokho lanxa kwesikhatshana liza kuhlupheka ngezilingo eziyinhlobonhlobo uba kudingeka ukuze ubuqotho bokukhola kwenu okuligugu okwedlula igolide eligugayo loba lihlolwe ngomlilo bulethe ukubonga lobukhosi lodumo ekwambulweni kukaJesu Kristu. Yena liyamthanda lingambonanga, elithi lakathesi lingamboni likholwe kuye, lithokoze ngentokozo enkulu engakhulumekiyo, lizuze umvuzo wokukholwa kwenu okuyikusiliswa kwemphefumulo yenu. Siyananzelela ukuba kuye kwaba lesikhathi napha abantu bekufundisa ukuba ivangeli kumbe nxa umuntu eze kuKristu kazi kuhlangana nokudubeka kuphela, kodwa uzongena phakathi kwenotho enkulu, uzokwenza konke kube nokuhle kuphela okwenzakala kuye. Kodwa siyananzelela ukuba kunemfundiso eqakathekileyo ukuba uPetro nxa lapho ekhuluma eloba wayebhala ngesikhathi abazalwane behlukuluzwa nguhulumende owayekhona, ngumbuso owawukhona, nxa kwakuthiwa ngumKristu wawukwazi ukuba impilo yakho ingaphela usubulewe. Siyananzelela njalo ukuba bona abafundi bakaJesu nganeso sikhathi, bonke ababekhona amapostori, bonke ababekhona oPawulo, oPetro, oJohane, oMateyu, bonke ababekhona isiphetho sabo baphetha bebulawa, bebulawela ukukholwa kwabo, bebulawela ivangeli. Ngakho ke neso sikristu nemfundiso neiqakathekile ukuba kuyofika isikhathi lapho ukuba umkristu kwakho, kuyofika esikhathini lapho okokuba ungangena phakathi kokuhlupheka, phakathi kwezilingo, kuwona kuyindlela yokuhlolisisa ukuba kambe uyamkholwa na yena no Kristu othi uyamkholwa. Abanengi bayawa abaningi nxa sokuba isikhathi sokudubeka bayathikaza kumbe bayasuka esikristwini bezama ezinye izinto emaceleni. Ikanti ukuqina kwesikristu sakho, lokubambeka kwesikristu sakho, lobuqotho besikristu sakho yikuba ube nokholo phakathi kwesikhathi esinzima. Yikho lapho uPetru ebhale sithi, kambe nxa lizafika phakathi kwaleso sikhathi esinzima kangaka esenza ukuba ukholo lwakho lube njengensimbi efakwe phakathi komlilo ukuze iqine, ukuba nxa uzakwanisa ukumelana lakho, yikho lapho othola khona isambulelo sokuba uKristu ungubani. Yikho lapho ukuba nobufakazi ukuba uKristu uyamthanda lo bungakamboni, lo bungazakumbone kodwa umbona ngelihlo lokholo, njalo umthanda ngelihlo lokholo. Awumthandeli ukuthi uyophiwa olunye ulutho kumbe uzothola inotho kumbe uzathola lokho, kodwa umthanda ngoba usithi, hayi, uKristu ngumNkulunkulu wami, uKristu wamfela, ngiyamthanda. Angimthandeli ukuthi ngizathola olunye ulutho, kodwa ngimthandela ukuba uyinkosi yami. Kodwa siyakwazi njalo ukuba uPetro lapho yalobo ukuba lizozuza lana umvuzo wenu wokukholwa ngokusiliswa la ngokuphiliswa kwemiphefumulo yenu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba igama likaJesu. Kulabo bonke abathola ukuhlukuzeka abaphakathi kwesikhathi esinzima, ngiyathandaza uNkulunkulu wami labaphakathi kwezilingo eziyinhlobonhlobo ukuba uNkulunkulu wami wena uzabakhupha phakathi kwakho, bazokubona ukukhanya kwakho. Egama likaJesu siyathandaza ukuba kube njalo, bagcwalise ngentokozo yakho. Amen.
Lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungami Linkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Ye kwezabajala namhlanje ke sixoxa lo Sally Mlambo ukhona ngale ke eChipinge iliyenza inhlelo bani kulezi insuku ezabasha khona ngapha.
Okwathethi ke siyenza ukulungiselela kwama elections njengoba sesisebenza singathi lenyanga yokuthi sihambe siyovota. So kwakathethi ke sizama ukuthi sincedisane sikhangele ukuthi kuhamba kanjani. So abantu bethu besizama ukuba ukukhuthaza ukuthi behambe beyovota ngoba iningi lakhona kukhanya vele abaselathemba abasafuni indaba zokuyovota lezi. So okwakakhethi singathi senze i-advocate yokuthi abantwana abatsha behambe beyovota, kuwukuthi futhi sikhangelene nendaba ezikhangele omama ezenjengabo-GBV laba-harmful cultural practices ngoba nama-child marriages. Ngoba kwakathesi ngendaba zomkhonomo ongathi kuyabheda ama-child marriages sengathi semaningi kakhulu. Abantwana abaningi bakhanya sebendaba ebancane ngendaba yokuthi babe befuna ukudinga umuntu ozabagcina. So kwakathesi sikhangele indaba zona lezi ezimbili ezama-elections okuzama ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi bezovota, nendaba yesibili ama-child marriages nokuthi indaba ze-drug abuse futhi zivamile kakhulu esigabeni sethu lapha.
Nxa sikhangele zokhetho abatsha abade indaba bengafisi ukuthi bevote,
bona ngokutho kwabo bathi akula lutho oluzatshintsha ngoba kuyukuthi ungavotela lapha ofuna ukuvotela khona akukhanyi kuzokuphinda ngoba bathi kubanazo kusobala ukuthi ngubani ozabusa for the next 4 years. So okwakathesi bathi akusincedi lithi ukuthi siyovota.
Ndinamanje libatshelani?
Simple, sibatshele ukuthi hayi asambe sini siyovota because i-democratic right yethu yokuthi siyokhetha umuntu esimfunayo, whether ngukhahlela kumbe umuntu osimela kuparlamenti kumbe yena umongameli.
Lo nguSally Mlambo okunhlanganiso ye-Platform for Youth Development besixoxa laye khona ngaleke eChipinge.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Weze midlalo intatheli yethu yezindaba uJoseph Njanji usipha impumela yemidlalo edlalwe namhla kusigaba seCastellaga Premier League.
Iqembu le-Lenders linqobile eManyika Diamonds nge-1 kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarber Fields namhla emini. Ohlohlele iqembu le-Lenders nguPeter Muduwa ngehlandla lokuqala lomdlalo. Limpumela ichiye iqembu le-Lenders lemiklomelo ngamachumi amathathu lanye 34 njalo kuyilo elihlezi endaweni yokuqala engalaneni yemiklomelo. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu le-Shisham libe ngutshikilo bhanqa 0-0 leqembu le-Black Rhinos ngaseBata. Kube lempumela efanayo ngasemalahleni lapho iqembu le-Wange libe ngutshikilo bhanqa 0-0 le-FC Platinum. Kuthiye le-Simba Bora lichawe nge 2-1 ngeleze PC Kariba ngase Pawpamp. Ngimele Studio 7 ngobulawayo ngingu Joseph Njanji.
UJoseph Njanji uqoke njalo londutana Sibanda owadlalela amaqembu amane kwele Zimbabwe lamanye kwele South Africa. Okwamanje unceda indodana yakhe uGerald ongunozinti.
Ndodana uTagusuye wakhuthaza umntana wakhe ukuba alandele enyaweni zakhe abe ngunozinti njengaye.
Yena uGerald uqale engakwazi ukudlala umuntu lwano ukuthi ubezonde ngabona bengakori phambili. Asuke egedini ayedlala phambili. Engabona egedini sokule problem asuka abuyele futhi egedini. Ngasenze sithi decide mntanami ukuthi udlala ngapha. I'm not going to choose ukuthi wena udlale. Wabe sithi hayi mfuna ukudlala ngibe ngigoalkeeper. Yikho kumthengela kwami equipment.
Kuthe ngemva kokuba uGerald esekhethe ukuba adlale egedini undodana waqala ukuzipha isikhathi sokuba amncedise nxa ethe wathola ithuba.
Besithi masithola ichance I'll train him. Ngimpusha mina ngazenzela but yena fortunately ngimncedisile. Ngimncedisile sibili even lamanje ngiyamncedisa though isikhathi sesingani sesilimited okwamanje but ngiyamphusha siyahlala phansi sibukela ama-videos sibone lapho amanye ama-keepers ayenza ama-mistakes khona ayenza khona kuhle I-encourage ukuthi lapha ayenza so lapha ayenza so lapha ayenza so
ngesikhathi sadlala ibhola kuzinga eliphezulu undodana udlalele amaqembu ambalwa kwele Zimbabwe e-South Africa kanye le-Eswatini waphetha ukudlalela amaqembu aphezulu esekuqembu le-Green Fuel ngesikhathi lisadlala kusigaba sika-Division 1
ngengakhocha e-Harare ku-Division 1 ngabeya ngakhocha le-Green Fuel where I was a player coach, assistant coach. At one time, ngaba ngikhetheka coach, head coach as a resigning. Ngaba ngikhetheka head coach for a game until
undodana udlalele amaqembu abalesayele Highlanders, iReal Stars, iShooting Stars kanye leBulawayo City kwele Zimbabwe udlalela kwele South Africa lapho adlalele leGarankuwa kanye leFC AK eSwatini lakho wadlalela iqembu leMbabane Highlanders kanye leMoneni Pirates. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singakagqibi uhlelo lwamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Umnumzana Witness Dube osebaleke kubandla le-MTCT uthi ungene kwele ZANU-PF ngoba besediniwe ngamanga akhulunywa ngumkhokheli webandla leli umnumzana Douglas Monzora. Kodwa uMonzora uthi uDube ulele ngekhona njengabanye bakhe abangani ngabaqedakale kade bekwenza. Umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli@studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ethi +1 202 465 0318. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Wolivalelisa ngenjabulo ngumthembo Sithemba uKeeps Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.